Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali chona njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlaka 21 Mpalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele South Africa kuhambo lwakhe lwakuqala lokuyaphandle kwelizwe engumongameli. Ingcwethi ezicubungula izobulembu be internet zithi abakubutho basebenzisa ama robot obulembu ukudinga usekelo lokususa umongameli Mugabe esihlalweni.
Now nxa sikhangela impatheko enkulu njalo umsebenzi omkhulu obusenziwa ngama researchers e Iran yolawa awe awukuthi kwenziwe ama bots, siyazi njalo ukuthi ama robot lawa abe engena ku internet ezenza wona engabantu efaka
Udubo lokusilela kwemali luqhubekela phambili osekuphazamise amalungiselelo ekhefu lekhisimusi.
Ngivela hamba-hamba phakathi komuzwa kobulawayo engubonayo kuyadanisa. Akula mali enamhla kumhlaka 21 December. Abantu balungiselela iChristmas, akula lutho. Abantu bahlezi phansi banabile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele South Africa lapho ahle wayahlangana losowabo umongameli Jacob Zuma. Umnangagwa ukhatshwe iziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezibalisa umphathini ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, umcebisi wakhe umnumzana Chris Mutswangwa kunye lesikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhulumisana labo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe behlala khonale eSouth Africa. Kunjalo nje abahlaziya ngezobulembu be-internet bathi kulobufakazi obutshengisa ukuba ibutho lasebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana le-Twitter ukufeza injongo zabo zokususa umongameli Mugabe esikhundleni. Abebutho laba babikwa base benzelana lengcwethi zobulembu ezakwele Iran ekusebenziseni okuthiwa ngama robot ukuhaza imbiko yebutho ebulenjini be-internet. Ingcwethi kwezombusazwe womnumzana Nkululeko Sibanda laye ocubungula imbiko le uthi kulobufakazi obukhomba ukuba lokhu bakwenza ngokufaka imbono encoma umnangagwa lokuphendula abalembono ephikisa lokhu.
Engwazi ukuthi kulama report ambalwa asephumile ejengisa ukuthi abantu abaduzelo President Mnangagwa le labebutho bavakatshela iChina le Iran ngemva kokubana kwenziwe ukuthathwa kwamandla okwenziwa elizweni. Now nxa sikhangela impatheko enkulu njalo umsebenzi omkhulu obusenziwa ngama researchers e Iran yolawa awe awukuthi kwenziwe ama bots, siyazi njalo ukuthi ama robots lawa abe engena ku internet ezenza wona engabantu efaka imbiko ethize yenza nale iphakami bephezulu ngoba abe iphinda phinda lobu umuntu elele kumbe lobu umuntu esebenzisa icomputer 1 kusenze ngani kunama computer amaningi kakhulu. Khonokho kuyinto esijwayeleke kakhulu kulezi nsuku ukuthi abantu nxa befuna ukuthi baqhakamise umbiko othize basebenzisa into esifana lazenezo. Nxa sesikhangela ama account akade ephikisa akade esekela sithi izenzo zebutho kumbe ukufakwa kwa President Mnangagwa esikhundleni, ngibona ukuthi ama robots lawa suke yaba maningi kakhulu. Amanye lamabizo njengasimabizo abantu okukhanya ukuthi ngamabizo okupho ngokwenziwa ngoba umuntu yabe seswelile ukuthi kathi angasebenzisa bizo lubani. Konke khonokho kusitshengisa ukuthi kulentube enkulu kakhulu ukuthi bekusetshenziswa amakhompyutha ukwenzekani ngabantu.
Kahle kahle ama robot la abesetshenziswa ukuthi kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela okwagcina kusenzakala.
Abe senzele ukuthi phela njengalokho ukuthi nxa ubona ukuthi abantu baphuma kakhulu mhlaka 18 November besekela ukukhitshwa kwa President Mugabe njalo besekela umsebenzi wenziwe eyayisenziwa libutho. Imbiko eminingi kakhulu ukuthi kwakuzavuka kunjalo yaphuma kuma social media, yaphuma kubo WhatsApp la kubo Twitter la kubo Facebook. Ama robot lawa ayisebenza khona ukuthi athumezele imbiko le ibe mningi, abantu bacabanga ukuthi hayi ukuthi uvele sibanengi esivumelana nalokhu, lami ngono ngijoyine phela nxa vele kulabantu abanengi kangaka, lami ngono abanye bacina labo sebewancedisa ama robot lawa behambisa imbiko efanayo, le mbiko efana lokuthi okwenziwa ngamabutho kuyinto eqondileyo, kuyinto ebesiyithanda, into esifana lazenezo. Yina le imbiko ephuma ngokugiji ngokuphangisa kakhulu njalo ingelakuma iyabe yanda ukuthi imanejwa kumbe ngathi iyenziwa ngama robot esenzela ukuthi akhe usivumelwano ebantwini, ngoba abantu bayathanda phela ukuthi ngigijime lami ngilandele lokho okukhanya ngani ukuthandwa ngumphakathi.
Ngobani abangaba belembiko eyayi ihlaselwe ngama robot lawo?
Imbiko le ikhanya imbiko yabona ngemva kokuba umnangagwe sifakiwe esikhundleni, la ama robot asetshintshile ukuthi ayekhuluma ngebutho kakhulu, asetshintshile kathi siqalise ukukhuluma ngomnangagwa. Ungakhangela futhi abantu abaningi abazange bakhulume ngokuthi kukhulunywe ngento ezicakathekileyo ngaleso sikhathi, kwakhulunywa phela ngokuthi ibutho lenza into eqondileyo. Kukhanye ngani zikhona izisebenzi ezingabe zikubutho kumbe zisekelwa ngabantu abakubutho ezazinikwe lowo msebenzi wokuthi zimanage kumbe sithi ziwahlelela ama robot asebenze ngendlela ethize, aphakamise imbiko eqhakamisa njalo efaka ibutho emehlweni amahle phambi kwabantu beZimbabwe, bakhanye ngani benza into eqhakathekileyo njalo ehloniphekayo. Akukho ngitsho lo muntu bebalutshana abantu abazivuzayo imibuzo eqhakathekileyo efana lokuthi khona apho ku internet efana lokuthi kathi kodwa vele kwenziwayo kwenzelwani, kwenziwa ngubani njalo abantu abaningi bakhanye bephonga ngena laphana balandela nabo abantu abaningi kubo Twitter na kubo Facebook. Abaningi bakhona ikakhulu ku Twitter bengabantu bokwenziwa vela amabizo angasimabizo eqiniso njalo.
Akukhona yini owakhumbula amanye amabizo angaso eqiniso?
Bakhona kanti anti ku Twitter sokulabo amaiju kwa bakhona forward Zimbabwe leyana ngani organization, akhona amanye labo abala o New Era labo New Dispensation amabizo afana lawona lawo ikakhulu abe zithi yena ngubaba kazivanyana kumbe ngumama kazivanyana kumbe azitshaye ngani wona aphakamisa umbiko othize kuphela esihla ibizo lomnikazi.
Kufacebook ke abekhona yini amarobot?
Amarobot kufacebook abekhona kodwa mbone ngani abesebenza kufacebook ngoba ifacebook iyawavala ngokushesha isikujwayele lokho. Iyavala ngokushesha amarobot. So kade bekwenza ukuthi basebenzise ama-account akhona kudala kodwa abantu laba bencediswa ngamarobot. Amarobot ayabemile ekhangele wonke ama-Facebook post abe elebala elithi Zimbabwe elithi ED kumbe elithi KU kumbe elithi Zimbabwe Soldiers, Zimbabwe Military, ebesethumeza imbiko ebantwini abathize. Sithi phela amakhompyutha angu-10 abantu laba behlezi kuleyo ndawo. Abantu labana bese bebhala ama-message kumbe angu-10 kumbe angu-20 atshiyeneyo bawathumele nge-software. I-software yanisi yawathumela kuma-account kumbe angu-100. Ama-account lana sezaphendula wonke. Kwenze ngani atshiyene engaphendula umuntu oyi-1 ephendula abantu abaningi. Kodwa babencediswa ngama-robot ukuthi bakwazi ukuthi leyani into ifuna ukuphendulwa, leyani ayifuna ukuphendulwa, leyani ifuna ukuphathwa ngendlela enje, leyani ayifuna ukuphathwa ngendlela enje.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi yecubungula ezombusazwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwelebhilitane. Ibandla le-MDCT kunye loZulu Makhaza sebesole amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule izolo esazisa ngomumo wesizwe i-State of the Nation Address besithi awatshengisi ngokujulileyo la mazwi amacebo okuhlenga isizwe ebunzimeni elikubo, kodwa abanye bakhona abamncomileyo umongameli. intatheli zindaba iStudio 7 uGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Obedgood uthi umbiko kaMnangagwa obumfitshane ukuthi wehlulekele ukujula kumizamo yokuhlenga ilizwe efana lokuthi uhulumende wakhe uzalungisa njani ezempila kahle ukusilela kwemali lendubo zemali yezifundi emalokishini. Umbiki awethule namhla ukuthi uthi ibandla leMDCT lidaniswa njalo ukuthi ithuba labelimbono ehlukeneyo lohulumende emsakazweni yeZBC emaphephandebeni njalo umsakazi weZBC uqhubeka usethula indaba aba ezisekela uhlangothi lunye. Ugudi uthi lanxa ejabulisa ukuthi uhulumende uthi uzalwisa ukungathembeki njalo wabupha ezinye iziphathamandla okubadanisa ukuthi ababushwayo ngabecelele ZANU-PF okuthiwa yi-G40 khona kulezi gululudu ezikwelinye icele elithiwa yi-Team Lacoste ezingaboshwayo kodwa kulobufakazi. Ugudi uthi umbiko kaMnangagwa wehlilekele ukutshengisa ukuthi udubo lokusiyalo kwemali luzaqedwa njani ngoba indwendwe emabhanga lokho zikhula njalo intengo yezimpahla ezitolo ilokho iqansa ukwedlula ngesikhathi sombuso kaMongameli Mgabe. Osakhulayo umnumzana Wellington Mkanayiri ohlala eHarare uthi uMongameli kakhulumanga ngendaba zokulungisa kwendlela zokuphatha ukhetho lomnyaka ozayo njalo ukuthula kwakhe ngalolu daba kuvusa umbuzo wokuthi luzahamba kakuhle yini ukhetho kumbe abantu bazaphinda betshayo ngamasosha njengalokho okwenzakala kumnyaka edluleyo.
Sikhangelisisa uMnangagwa kakhulumanga ngendaba zama-electoral reforms. Uphonga ukukhuluma wathi kuzaba lama free and fair elections. Asazi ukuthi njobana esebenzisa amasosha kangaka kuza azaba e-free yini ama-elections angkhona.
Esinye njalo isakamusi Harare unkosikazi Princess Sibanda uncume uMnangagwa athi uqale ngendlela eyiyo njalo kufuze anikeze isikhathi sokulungisa ilizwe njengalokhu aseqale ukwenza abantshontsha imali yelizwe.
Sikhangelisisa uMnangagwa kakhulumanga ngendaba zama-electoral reforms. Uphonga ukukhuluma wathi kuzaba lama free and fair elections. Asazi ukuthi njobana esebenzisa amasosha kangaka kuza azaba e-free yini ama-elections angkhona.
Unkosikazi Similo Maphosa laye ohlale eHarare uthi uMongameli uthuba ngokukhohlwa ukukhuluma kumbe ukugcizelela inkulumo ezenenisa ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo lube lokuthula.
Ukusona eyenziwe ngupresident uMnangagwa izolo bengikhangelele ukuthi mhlawumbe engxenye uzathinta nje ukuthi siya kuma-elections ubezathinta endabeni zama-human rights ukuhlukumezwa kwabantu lezinto ezinjalo.
UMongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuya kwele-South Africa namhlanje lapho akhangele ukuxokisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kuleyo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiGibson Bebe.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine.
Ngesikhathi sekusele amalanga amane nje kuphela ukuthi kube lilanga leKhisimusi, udubo lokusilela kwemali emabhanga elizweni jikelele kunye lakumankampani abomakhala ekhukhwini kuqhubekela phambili esokuphazamise amalungiselelo elanga leli eleKhisimusi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inengi selichona lichiswa lilanga lifolele ukuthi mhlawumbe kuzakuba le mali eqhubeka ingabonakali emabhanga njengelihlo lentwala. Lanxa umuntu engaba lamaqubaquba emali ebhanga uphiwa amachumi amadola amabili kwesinye isikhathi ingeyamatshe. Kwesinye isikhathi umuntu uthenga kumbe ebhadala ngokuhlikihlikisa kumbe ukuswayipha kumitshina yebulenjini esitholakala endaweni zamabhizimusi ezehlukeneyo. Kodwa ayisibo bonke abalamabhizimusi alemitshina yebulenjini eyokuswayipha, abanye bafuna imali uqobo lwayo okuthiya abantu befolele imali kundwendwe ezinde ezesabekayo. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Monica Ncube uthi emabhanga akulalutho, ngitsho lethemba lokuthola imali bona bekhangelane lekhefu lekhisimusi.
Ngivela hamba-hamba phakathi komuzwa koBulawayo engibonayo kuyadanisa. Akula mali enamhla kumhlaka 21 December. Abantu balungiselela iChristmas, akula lutho. Abantu bahlezi phansi banabile, akula kula hope khona ukuthi bazathenga yona nje rayisi leyo yekhisimusi. Kubuhlungu.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Efi Ncube uthi ukusilela kwemali ludubo oluzathatha isikhathi, njalo ikhisimusi yalonyaka iyafana lezinye ezedlule lapho kuyabe kungela mali ezweni.
Udaba lokuswelakala kwemali luzaqhubeka vele lusiya phambili ngoba luyisihlahla esilempande ezigcine kakhulu. Udubo lwakhona luqalise kudala kakhulu eminyakeni engu-20 edlulileyo, umkhonomi ubungakhuli. Ngokunjalo ungaze uthathe i-1 billion, i-10 billion uyifake ebhenki izathathwa yonke iphele.
Uncube uthi ukulungiseka uhlupho lwemali kudinga ukuba kuvuswe umnotho welizwe, njalo kuzathatha isikhathi ukuthi abantu baqale ukuthola kuhle imali emabhanga.
Ukuthi kulungiseke udaba lwemali kuyabe kudingeka kuqale kwakhiwe indlela yokuvusa umkhonomi, abantu bethembe ukuthi imali nxa isiye ebhenki uzayifica ikhona.
Isikhulumeli senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Greta Sibanda uthi abantu bahlukuluzekile ngaleli khefu ngokuswela imali.
Simo simi kubi impela njengoba sesibhekane le Christmas kanje. Abantu kabala mali, abantu imali zabo kabazithola emabhenki.
Evumelana lo Sibanda, unkosikazi Abigail Mupambi uthi isimo sibi elizweni, abantu abala mali yindwendwe zodwa emabhanga wonke asedolobheni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo kontuthuzi yathunqa, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ugatsha olubona ngezokhetho olweZEC luthi abantu asebebhalisile ukuvota abahlala emadolobheni bayisilinganiso esingamachumi amabili kuphela ekhulwini i-20%, kuthi abanye abangamachumi ayisitshiya ngalombili bangabahlala emakhaya. Kungakho sitshoni kambe lokhu? Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uBathabile Masuku ekwaBulawayo.
Abahlaziya ngezombusazwe bathi lokhu kutshengisa ukuthi inengi likazulu weZimbabwe lihlala emaphandleni, njalo amabandla aphikisayo kumele akhankase kakhulu emaphandleni. Umnumzana Thokozani Ndebele osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo uthe imbali yezokhetho eZimbabwe iveza ukuthi ibandla elinqoba emaphandleni yilo elicina libusa.
Kusobala ukuthi inengi lezizalwane zeZimbabwe zihlala emaphandleni, njalo akwethusi kangako ukuzwa iZEC sithi kunani labantu asebebhalisele ukuvota 80% of them basemaphandleni. Lokhu kutsho ukuthi nxa amabandla aphikisayo engakhambenanga emakhaya bazaqhubeka bebusa emadolobheni kuphela. Imbali yezokhetho eZimbabwe ikhombisa ukuthi khona lo ovotelwa kakhulu emaphandleni nguye ocina ebusa ilizwe. Ngokubona kwami i-opposition ayela mathuba amakhulu kangako ukunqoba emaphandleni ngoba kabazange bakhampeni since 2013, njalo sebehlulekile ukuthi bathi take advantage of ama-problems abelezana u-PF in the past few months ukuze benelise ukufinyelela kuzizalwane zeZimbabwe ezisemaphandleni.
Umnumzana iPhitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu uthi lokhu kutsho ukuthi ibandla lezanu PF lizanqoba emaphandleni ngenxa yokuthi kulula ukuthi bethusele abantu emaphandleni njalo bayakhankasa ukuqinileyo emaphandleni. Uthe njalo kutsho ukuthi abantu bemadolobheni balesidensi abasukumeli phezulu njengabe emaphandleni.
Kungabe kusithi okukodwa kwezinto ezimbili. Okokuqala, it means ukuthi i-opposition inkulu phezulu esingathi ku-leadership ibincipile phansi okula esingathi ngabalandeli. Kumele kube isifundo ke ukuthi mama figures ephuma kanje kutsho ukuthi izanu izawina emakhaya ngoba siyakwazi ukuthi traditional emakhaya vele kulapha ababambe khona njalo kulapho kulula khona ukuthi bethusele abantu. Okunye kungabe kubangelwa i-voter apathy ikakhulu abantu bemadorobheni. Ongabantu abazibuza imbuzo eminingi kakhulu bengakayenzi ulutho abathiyeni la nto emakhaya abantu emakhaya bayasukuma kungathiwa kulalokhu bayasukuma amadrobheni.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Bongani Nyathi uthi lokhu kutsho ukuthi abaningi ababhalisayo emakhaya ngabemaphandleni njalo kuveza ukuthi amabandla aphikisayo alomsebenzi wokuqinisa umkhankaso. Ugcizelele wathi abantu bemaphandleni bejwayele ukuvotela ibandla elibusayo elezano PF.
Ani alabo ababhalisele ukuvota abonisa ukuthi inengi labantu ababhalisileyo ngabantu abahlala emakhaya kulabantu basemadolobheni angaba lomthelela omkhulu okhothenilwa ngomnyaka ozayo ngoba inengi lalabo bantu abahlala emakhaya bajwayele ukuvotela ibandla elibusayo iZANU PF. Labo abasemadolobheni bajwayele ukuvotela amabandla aphikisayo. Lokhu kubhalisa sekungahle kutsho ukuthi abaningi ababhalisayo ngabebandla elibusayo. Njalo abavoti abaningi bemakhaya kabatshintshi amabandla, bengathanda ibandla elilodwa balandela lona bathembeke kulo. Abavoti abaningi bemadolobheni bayatshintsha amabandla kusiya ngomumo lalokhu abakudingayo ngaleso sikhathi. Lokho kuveza ukuthi amabandla aphikisayo asengahle ehlulwe ngomnyaka ozayo u-2018 nxa sikhangele indlela abantu ababhalise ngayo ukuvota njengoba abasemadolobheni bengabhalisanga kakhulu njengalabo abahlala emakhaya.
Umnumzana Nkosana Maseko isakhamuzi sakoBulawayo uthi inani leli litsho ukuthi iningi labantu bemadolobheni baphatheka kakhulu emsebenzini ngakho abala sikhathi sokuyabhalisela ukuvota. Uthe kungatsho njalo ukuthi abantu bakhethe ukuvotela emakhaya.
Abantu abaningi emadolobheni ngabantu abavele belanda ukuzosebenza abalasikhathi sokuthi begijime besihambe endaweni lezi zokuyabhalisa. Yebo kambe kade bekhona ababhalisa ema-industry lapho abantu abagijima khona njengalapho koBulawayo kodwa-ke isikhathi sakhona lokunye angisho lapha nxa be-register kuyathi ukhethe i-registration center abantu bebeyabe bekhetha indawo zabo ezisemakhaya. Singazi njalo kumbe mhlawumbe babala abantu abayiba bebengena kuma-registration center kodwa-ke ukuregister umuntu bekhetha indawo mhlawumbe abaningi bebekhetha emakhaya kibo.
Emadolobheni uZulu ukhuthazwe kakhulu ukubhalisela ukuvota kukanti emaphandleni bekungela mikhankaso eminingi yokukhuthaza uZulu ukubhalisela ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Imbiko esisanda kuyithola ithi yona phandle kwesigodlo someli weSouth Africa weZimbabwe eSouth Africa kulexuku labantu abazithi yimthwakazi abatshengiselayo besola umongameli Emmerson Mnangagwa. Okunengi ngalolu daba sizaliphathela ngokuya kwesikhathi kuhlelo olulandelayo oluka 7:30. Kunjalo nje lamhlanje bekulombuthano wokuvalelisa amapholisa aweZimbabwe Republic Police alitshumi lantathu akhethwe ukuyaqhuba umsebenzi wokuyalondoloza ukuthula i-peacekeeping eDarfur kwele Sudan okomnyaka owodwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amapholisa la axwayiswe ukuba ayeqhuba umsebenzi wabo ngobuqotho. Lesi sixwayiso sinikezwe ngosaphethe isikhundla sikasikomishi wamapholisa u-Acting Commissioner General Godwin Matanga emkhosini owenzelwe e-Police General Headquarters PGHQ okwazisa amapolisa akhethiwe la ngalolu hambo lokuyasebenzela kweleta 4 ngaphansi kwe-United Nations. Kesizwe amazwi kamathanga.
The mandate of your jute should remain the cardinal guiding beacon. In this respect, avoid the case of overexcitement. In this vein, I want to warn you against entangling yourselves with the sides or distractions and disreputable conduct such as social media obsession, gossip, complaining and murmuring. This inevitably attracts adverse attention and soils your name and brings disrepute to the country in general and the organization in particular.
Omunye wabakhethiweyo laba kungu-Chief Superintendent Sandra Majongwe, yena okuhlangothilwe support unit, kesizwe amazwi akhe.
I-government yeZimbabwe, uhulumende wethu weZimbabwe, lo acting commissioner general wethu, uComrade TG Mathanga, ukubana basitholise isikhathi sokubana sihambe lathi siyasebenza under the United Nations mission. Njengomama sizwa sithokozile kakhulu ukuthi silama opportunities afana nayo labantu abangaboba.
Phakathi kwalabo abakhethiweyo kulamapolisa awesifazane ayisithupha. Amapolisa la akhethwe phansi komanyano we-United Nations. Abakhethiweyo laba babalisa abesifazane abathi uChief Superintendent Majongwe, uSuperintendent Murove, uInspector Matsika, uInspector Majongosi, uInspector Shoko, uInspector Kasanga, uAssistant Inspector Ncube waseMarondera, uDetective Assistant Inspector Mufura, Assistant Inspector Matongo, Assistant Inspector Maseko waseChiredzi, Sergeant Major Badza, Sergeant Ngarove, lo Sergeant Mabena. Amapolisa eZimbabwe ayahlonitshwa emhlabeni jikelele ngokwenza umsebenzi oqotho, kodwa elizweni awasela sithunzi amapolisa la ngenxa yokungethembeki i-corruption. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, bathabe bamazinte abadlali abakhethwe ukuba ingxenye yenhlanganiso yemidlalo entsha ebunjwe yingqungquthela yomdlalo wenqindi uCharles Manyuchi. Intatheli zindaba yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso yeCharles Manyuchi Sports Academy yethulwe emphakathini okusemthethweni ngolwesithathu ekuseni, lapho kuvezwe khona abadlali abayithoba mnembili abalobelane layo izivumelwano ezokuba ibaqeqetshe baze babe ngabadlali bezinga laphezulu. Laba ngabagoqela abadlali abadlala imidlalo etshiyeneyo ebalisa wenguqu edlalwa ngabadlali abahlanu, i-volleyball, i-basketball kanye lenqindi. Umdlali wenqindi uFuture Maziya yena odabuka edolobheni leWange ukuthi ukhangelele ukuthi uba ingxenye yenhlanganiso yeCharles Manyuchi Sports Academy kuzamvulela iminyango eminingi.
Ngiyakhuluma iqiniso nithabile ngoba iminyaka edlulileyo besingatholi like the chance for us ukuthi sisecha phandle besilokhu sitshaya locally khonapha eZimbabwe, but with the academy evuri esivulwe kathesi sathi saba phakathi wahoping ukuthi our future in boxing kathesi izaba le-direction, izalokuqandakala ukuthi siya ngaphi.
Omunye umdlali wenqindi oyingxenye yeCharles Manyuchi Sports Academy ngintombazana uCaroline Dube, yena ophuma edolobheni lakoBulawayo, laye othi ulethemba lokuba uzaphathiseka ukuba afeze amaphupho akhe ngemva kokukhethwa ukuba abe yingxenye yalinhlanganiso.
Advantage kimi ukuthi lami ngibe part of academy leyi, because I'll be assistant in so many things and I'll know that I'll be well equipped for every game engizoyihamba. Even when I'm going internationally, ngabe ngikwazi ukuthi siyathola ama trainings ethu in a proper way, because we're facing ama challenges most of the times nxa sikuma clubs ethu emalini ngiyabe kuhlupha khona.
Abanye abadlali abayingxenye yeCharles Manyuchi Sports Academy ngababalisa uIvan Zusa Iwevu, uHassan Milanzi, uAlia Piri, uMelisa Matanire, uBrandon Dennis kanye loTinashe Majoni. Isikolo senhlanganiso yeCharles Manyuchi Sports Academy sendaweni yeChivu, kodwa abadlali bakuqala ukuba yingxenye yalinhlanganiso bakhethwe kumagumbi amane awelizwe leZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele South Africa kuhambo lakhe lokuqala lokuya phandle kwelizwe engumongameli, kodwa kubikwa kulabanye abatshengiselayo besola uhulumende wakhe khonale eSouth Africa. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.